Loko isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani, salibonani muli eZimbabwe. Linjani? Ya, ngithi zwili izolo laphana likhuluma ngendaba kaObadiah Moyo, indaba ye-corruption. I-corruption isibulele ilizwe leZimbabwe. Ungezwa kuthiwa kulamazwe a-corrupt, akula lizwe elile-corruption njengelizwe leZimbabwe. Nxa kuyikubopha kumele kuqala ukubotshwa yena umnangagongo kwakhe, ngoba abadala bathi inhlanzi iqala ukubola ekhanda. Lingakhangela indaba kaMoyo ethenda isukela emulini kababa uMugabe. Oh, nyalixwayisa abantwana beZimbabwe lonke lilaleleyo ngalesi sikhathi, nxa likhetha ubukhokheli, khangelana sivulene amehlo sibone. Umnangagwa wakhipha uMugabe sithi umkhuphela amasela esemgombolozele. Semubantu abasebegombolozele uMugabe yibo sebehambe bayagomba umnangagwa futhi, and bane-corruption edlula ekaMugabe. Oh, bantwana beZimbabwe, sahlupheka thina elizweni leZimbabwe. Asazi ukuthi singenza njani, kodwa nyalicela amahlabezulu, nyalicela bantwana besilobela, bantwana beZimbabwe yonke, vulana amehlo ngasisiye emavotini. 2023, asikhiphenini idoti le ekhona ekhokhelwa ubaba uMnangagwa, sifake ubaba uChamisa MTC Alliance, phambili MTC Alliance. Chamisa chete ngumpofu lwana okhulumayo, ukhona phana esilobela, yikho ngikhuluma ngkhona.
Ngiyabingelela nami ku Studio 7, ngibingelela bonke abasakazi be Studio 7. Kodwa nginamazwi amaningi nje, just ngizama ukuqondisa abantu bakithi, abantu basesindebeleni, ukuthi kungani belahleka bevotelana namashona uze sebemela uMakhuphe, sebesithi yey uMakhuphe ngumthengisi, yey uMakhuphe usejoin izano sesithengisa. Akukho ukuthengisa, akulanto njalo ukuthi uyathengisa. uMakhuphe uzama ukuqoqa isizwe sikaMthwakazi ukuthi sibe ndawonye. Manje abantu bakithi angazi ukuthi izano le bayizwani, bayithanda okubi, vele abafuna ukuzwa lutho nje ngezano. Abayekele abantu bezano, abantu bezano ngababulali, babulala isizwe esiningi sikaMthwakazi. Ababoni ngani, ngoba yini okubehlulayo ukuthi bakunanzelele konke kunalokhu ukuthi yeyi laba abantu laba basiqeda abafowethu labodadewethu bafa bebulawa izano. Still nalamhlanje lokho ebenamathele kuyizano le, angazi ukuthi izano yabadlisana. Hayi, okhulumayo Inoki Ngwenya, ngisaleni kahle.
Libingelela yonke inzalo yeZimbabwe kanye labasakazi bami oGibbs Dube labo bonke nje abaka Studio 7. Lina eliseBotswana, elise South Africa, ngiyalixwayisa bakithi sihlobo zami, singabalekini kuma quarantine centers ngoba impilo. Okwenzakalayo ukuthi nxa ubaleka uhamba uhlanyela, nxa sithi utholakale ulegcikwane lela, uhamba uhlanyela yonke indawo ubulala. Useyafika ekhaya ufika ubulala futhi abanye bakho. So okuqakathekileyo sihlobo zami, asemukeleni isimo sona lesi siso sona. Nxa ubanjiwe ungena ku quarantine, u quarantine lawe uzaphuma uyaphepha pha kulesi sifo ngoba umlimi ukhona. Hathi uhamba uspreader everywhere, usanikeza labantwana abangela amacala, kakhulu kakhulu kulaba abasuke eButswana neSouth Africa. Please, 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 lingabaleki, yemukelani isimo yiso sikhona ngalesi sikhathi, ngalezi nsuku futhi.
Salibonani, salibonani basakazi beStudio 7. Nampo ke sababona abantu lapho phela bayachingisela phela everyday lapho amanesi nampo bayachingisela phela. Kababotshwe phela labo sibabona bebotshwe phela njengomama laba be-MTC ababotshwa ngenxa yokuchingisela phela. Eh? Kanti uhamba njani vele, awuziseki phela ukuthi kuyini ohambayo. Abantu laba bayatageta abantu be-MTC, uhamba njani vele. Izanu vele kayiphume vele, asiyifuni vele. Hawu.
Bobe kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.